engingakutsho ngamafitshane ukuthi thina esintwini imfa into ehlonitshwa kakhulu, ngakho ke yikho sihamba sizotha, ngoba umuntu oyakhalela abantu kakhangelelanga ukuthi abe lenzuzo politically or otherwise. Ngosuku lokuqala ayisafika kuhle, sasiya kusihlwa, samukeleka, wangena uDr Khupe wakhuluma isimboli, sabakhulumisa and kwaba ne-church service yakusihlwa ngoba isidumbu salala endlini. Engakunanzelelayo ukuthi kwakulabantu abaningi, la malunga amanye ama-political parties agoqela abantu be-MDC Alliance, oChino Timba and others. Okwanidanisa kakhulu ukuthi the following day when we sesisiya e-City Sports Center ngalo kwakubuthanelwe khona, okwenzelwa khona umthandazo, okwenzelwa khona iseremoni yonke, amalunga ebandla le-MDC Alliance enginakani ukuthi sebakwenza kwaba ngumkhuba ukuthi ezimfeni lapha bakhangelele ukuthi benze zepolitiki, kukanti hayi thina esintwini asikhangelelanga ukuthi siye politiki ezimfeni.
Sizwa kuthiwa kukhona okwenzakeleyo.
Wathi kuqanjwa ilizwe lika-Dr. Khupe baba ngumsindo lokhano okungani bayameyisa, kwaze kwathi umkhokheli wabo Nelson Chamisa wazama ukungenela ukuthi abakhuze laye kwamehlula, wagcina sesithi hayi njengopresident wenqali ngathi ngikhuza ngingalale lifuna ngize ngithini. Engakunanzela kakhulu ukuthi lo Speaker of Parliament wathi ethi uyakhuluma laye benza ngokufanayo. So kuyadanisa kakhulu-ke ukuthi ibandla leli selikukhanya lenza kumbe ukuthatha i-advantage of izimfa including umkhokheli wabo. Ngikananzelela ngomnyaka ophelileyo sisemfeni yakoTsvangirai kuBhubheni, uMnumzana Tsvangirai, uDr Khupe wabhuwa baze bathrethena lokumthisela endlini amalungu ebandla le-MDC Alliance. Kuyadanisa-ke lokho ngoba akusongxenye yesintu sakithi. Kunjenje sivela kungcwaba uDr Nicholas Ndebele obesebenzela eGarden House, ungumuntu owazakalaka kakhulu kobulawayo lemathebeleleni. Imfa yangkhona ikhutshwe ngendlela ehloniphekayo elesizotha. Kwathunyayelwa abantu baye emangcwabeni, wabekwa, kwadliwa, kwahanjwa. Akuzange kwaba lokuxokozela kulalunga, bekulabantu be-ZANU-PF, kulabantu be-MDCT, kulabantu the community members. There was that level of tolerance. Kodwa engakubona koTsvangirai, imuli yakoTsvangirai hayi kayilacala, kuloku ngabantu kuyabe kungabona kuyabe kubhadile kumbe kuyabe. Ngoba nge-first day sakusifikile, it was calm, nginakanela ukuthi babengananzeleli ukuthi siyabuya. Okukhomba ukuthi ngosuku lwesibili sokuyangcwatshwa kumbe izinkokheli zabo ezahlezi abatshela ukuthi hayi uKhupe yabe khona kumele limbhuke, kuyayangisa kakhulu lokhuyana, kuyethusa njalo esintwini sakithi. Hayi, I disapprove of that.
Ye, kolunye udaba sizwa kuthiwa selihambise emthethwandaba udaba lokubana imali leyana ephiwa ama-political parties lani liyithole, kuliqiniso into?
Angila mandla okukhuluma ngalokho, kodwa kuliqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba. Ngoba nxa usakhumbula abantu be-MDC Alliance last year bathatha imali, baze bathatha le ngxenye eyayimele ibe nge-MDCT. Ngakho-ke kulo daba olusemadala emthethandaba olokuthi ingxenye yemali ye-MDCT kayibisele leyathathwa ngokungekho emthethweni, kayibuyisele kubanikazi. Ngakho-ke nginakanela ukuthi unlike last year, communication was sent to the relevant offices lapho kudispatchwa khona imali, bayikhipha andibana thina sibatshela ukuthi gabakhazulule imali ngiphakathi laphakathi, benike labo ingxenye yabo. Kukhanya ngani lonyaka, ngithemba baza kubamba ngendlela eyiyo, endlela eqondileyo. So lukhona ludaba lusemthethwandaba.